okumqoka ngalomthetho ozalawula amawadi angamachumi amabili lesithupha 26 yikubamba ngamandla izakhamizi zemaphandleni ewange ukuba zikhokhe umthelo wamadola amahlanu emelika ngomnyaka emuntwini munye ngamunye ngemva kokunanzelela ukuba imizi eminingi sekuyiminyaka ingakhokhi imfanelo le. Umnumzana Sikhumbuzo Moyo, isiphathamandla esibona ngezemali kule kansili, uthi bakubone kuqakathekile ukubuthanisa izakhamizi ukuba bazichazele ngalomthetho.
Ngomthetho kufanele wonke umuntu over 18 abhadale $5 ya. But abadala bayakhalaza, andawo ntathe ziyakhalaza nge-$5. Sisasiqaliseni i-homestead muzi ngomuzi ngomuzi. But ngomthetho sathi hayi abadala mani sibahlisele $5 umuzi wonke.
UNkosikazi Junior Nelusi obona ngokubuthaniswa kwezimali lezi uveze ukuba ezinye iziqinti kazilahlupho lokukhokha imithelo esithi kuqakathekile ukuthi ikhansili ithole imali yokuqhuba inhlelo lokusebenzela kuhle izakhamizi. Uphe umzekeliso wokuthi ngabe bebelandela umthetho wokuhlawulwa kwemithelo, ngabe umhlangano lo ubuzabe uqhutshelwa esakhiweni hathi ngaphansi kwesihlahla.
Sikhiphe sonke i-$5, siyathola $12,500. Xa sesikhiphe $12,500, ikhansili lethi sidina ibethi i-reversend, ithi fixend ibhadale abantu abakhaya, kambe singayehluka ukuba lehosi siyabanayo. So badala siyakhuthaza ukuthi asikhiphe namanye amawadi ayenza izinto ezinye ezinkulu ngemali zona lezi umthelo wekhansi.
Kodwa izakhamizi zamukele lelinyathelo ngokukhonona okukhulu zisithi lomthelo uphezulu kakhulu njalo azenelisi nxa kukhangelwa ngesimo sendlala esisesiqintini lokusweleka kwamathuba emisebenzi yezandla engaziphathisa. UNkosikazi Miriam Ncube ongaphansi kwenduna uMvuthu uchasisa esakhe isizathu esenza engenelisi ukuhlawula lomthelo.
Siyakuswela sibili lapho esikuthengisela khona ngoba mina ngiyayiluka amacansi, ngiyalima engadini, ngiyaswela lapho engithengisela.
Lokhu kugcizelelwe ngumakhelwane wakhe uNkosikazi Ntombi Yezwe Moyo othi ukuswela imali yikho okubenza bebonakale angana bafuni ukulandela imithetho yesiqinti.
Ungazuyithola sugijimele kudleni akulalutho, uyabuka ukufisa sikuthi akungaza kuyekela ukufisa into yesigaba, kodwa uyabufisa, kodwa ngenxa yokuswela uswela ukuthi wenzenjani. Kunje abantwana babesezikolweni ngi-school fees kunzima kunzima, ungahamba uthi uyafika. Mina kuyabe kungizimela kakhulu ukuthi yinswelo leziyana ngenxa yokuthi exactly imali ayikho eZimbabwe.
Imithelo le ihlawulwa kubosabhuku ibisidluliselwa enduneni isiyafika kukhansili, kodwa usabhuku wekashetshethe umnumzana Victor Ndlovu uthi lakibo kayifiki ngesimo sobunzima bempilo.
Into ehluphe abantu ilwephatentweni yabe kukhuntho indlala asilamali yimpendo yokuqala ithi imali asiyezwa sibili khona kuthi njalo sebhuka kasila forward.
Umnumzana Joshua Ncube ophethe ibhuku le-BH36A uthi phezu kwenswelo abanye bekeliswa yokungaboni izithelo zalinhlanyelo.
Imali yinto engajwelakaliyo, but uzosekuthiwa ukuze sikwenzele lokhu yikuthi wena kuphume kuwe kuyaphumani siyokuthiyana ngabanye abanye bangabelakho kathi bekhangelele ukuthi bangaze bafake ingceka kubuyi futhi ngendlela okukhulunywa ngayo la.
Ngokutsho kwekhansili yewange, eminye njalo imithetho esikhwezwe kugatsha lwentuthuko yezabelo ngeyokukhuthaza abamankampani abakumsebenzi yokwemba esiqintini lesi ukuba lawo akhiphe imithelo ezaphathisa enhlelweni zentuthuko. Eminye njalo izakhangela ngokulondolozwa kwezemvelo, ukujeziswa kwalabo abephula imithetho ezalawula ukuhamba kwezimota labatshayeli, ikakhulu abamagonyeti abavame ukupaka loba ngaphi kwendawo yomango. Imithetho le ngelelwe ukuqala ukusebenza ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingunokuthaba Dlamini.